So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 24 kumbimbitho 2020 ngontungamili nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Xa kuyukuthi this is the only way out enganceda ngayo abantu, asiyilandeleni, siyibekezelele, sibe kodwa kuzaba nzima kuwo wonke umuntu.
Umongameli Mnangagwa usevale imingcele yelizwe kanye lamabhawa emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulandela ukufa komuntu wakuqala ngalomkhuhlane eZimbabwe.
Nase kuvaliwe eZimbabwe ukuthi kasaphume impuvu siyayithatha nga ikhukhu ngoyi siyayithatha nga ichukela siyalithatha ngoba kuvela ngaphandle.
Kodwa abanye bathi lanxa lelinyathelo lilungile lizalethela uZulu ubunzima ngoba engasenelisi ukuphuma ayethenga indingeko ezisilelayo eZimbabwe ezifana lempuphu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imingcele yeZimbabwe isivaliwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kulandela ukubhubha komuntu wakuqala elizweni izolo ebulawayo lomkhuhlane. Embikweni awethu le izolo uMnangagwa wazi senjalo ukuthi indawo zokuzilibazisa ezifana lamabhawa kanye lalapho okubukelelwa khona amafilimu sezivaliwe ngesizathu sinye. Uxwayise abantu ukuthi bengahamba-hambi mahlayana esithi kumele bahlale ezindlini. Umnangagwa uphinde wehlisa inani labantu asebevunyelwa ukubuthana ndawonye lisuka kukhulu elilodwa lisiya kumajumi amahlanu. Kodwa okumangalisayo yikuthi umlayo ofakwe kugwalo lukahulumende olwegazethi izolo emini uthi imibuthano yonke isivaliwe kungakhathalekile ukuthi ngeyabantu abangaki. Umlayo lo uthi njalo abazatholakala bewephula balakho ukuvalelwa ejele okomnyaka. Umnangagwa uthe abathengisayo bazaqhubeka ngomsebenzi wabo. Amanyathelo akhe la aza ngesikhathi uhulumende esithi sokulabantu abathathu asebetholakale bele-coronavirus eZimbabwe okugoqela lo obhubhe izolo umnumzana Zororo Makamba obeyindodana kasomabhizimusi umnumzana James Makamba. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Amazwe amaningi aselimazwe kakhulu i-corona bakhala ngokuthi baphuza uyikhangela indaba yakhona barelaxa kakhulu. Ngakhali i-Italy yakhala ukuthi kulento eziningi omathi ngasaziyenza but sazi-ignore. Khathesi sokunzima sengikhona bezama ukuvala lapha bevala lapha akusavumi sokusifa abantu abaningi kakhulu ngelanga. So lathi I think kulesidingo sibile siqeka esikhulu kakhulu ukuthi into le sesiyinqabele kusesemasini. Nxa kuyukuthi this is the only way out enganceda ngayo abantu, asiyilandeleni, siyibekezelele, sibe kodwa kuzaba nzima kuwo wonke umuntu. Kungcono ukuthi abantu kube nzimanyana okwakhathesi kodwa izinto zilunge. Ngoba mbonani isifo lesi hayi noka sibuye kuhle sibili, sibuya kasi silobunzima obukhulu kakhulu. Ngakhale South Africa izwe elikhulu kangakana selivumile ukuthi ngcono lalo livale. Amazwe amakhulu kakhulu kulathi nxa evala lathi ukuthi sisizakale, mbonani kungangcono ukuthi siyehlise kakhulu 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 inamba yabantu abatholakala edorobheni nabantu abatholakala behamba-hamba phandle kwenze ukuthi isifo lesi singamemetheki.
Ubona ingani ukutshona kukamnumzana Makamba kungabe kusitsho ukuthi abantu bazabona ukuthi ngempela igcikwane leli likhona na alikhethi mhlobo?
Yeah, I think sisibili namhlanje kukhanya kulomehluko kakhulu ukudlula emhlabeni kwalubhudi kuthiya abantu abaningi bethukile. Ngikhona kusithi idlule emehlweni abantu ukuthi into le ikhona sibili kwamagqini and akusinto yokudlala ngayo. Ngakhala ku-social media hayi sebevumile abantu kuyonke perception leyo ukuthi hayi ke abantu abamnyama kakuba affect sebeyibone egcekeni ukuthi hayi lo mkhuhlane kawukhethi ungakhayela even namhlanje uma uhamba nje edrobheni sebembalwa sebekhanya befaka amamaski abaziseparate ebantwini kukhona abantu beqasa ukulalela wonke ama-precautions akade kukhulunywa ukuthi kumele abantu bebalandele so I think sokuvula abantu amehlo and le government la siyabona ukhathesa upresident uqeda uku-address ilizwe sengezezile amanye ama-measures lawa afisa ukuthi but into ade kumele ngazayenziwa kudala zonke zana lezi ngayinto esazenza 2-3 weeks ago ingxenye ngakungconywana mbijana
kuyikuthi lingahlasela umuntu nje makhaza ongalakho okunye lapha angaya khona esiya ezibhedlela zeneze uhulumende athe abahlaselwa yileli gcikwane bayekuzo
ekuzimiseleni kwelizwe sibilisi sikulobo nzima sifunakhona iqiniso njengoba linjalo iZimbabwe ayikho ready for umkhuhlane lo yikho nje libona sithola abantu ababili bokuqala ukuthi bethole umkhuhlane omunye wahle wadlula masinye lo survivor nxa indaba zisitsho ulama private doctor amkhangelela endlini yakhe so uthola iattention yakhe yedwa esendlini ngokuthi le mali yakhe uyenelisa ukukwenza la enalo dlulile sizwa uthube sephumile esibhedlela senise sikahulumende wayazama ukudinga ukwelatshwa ku-private hospital but kufike kwaba late okungangokuthi uthi ke thina esingelalutho okuzasibamba siye ezibhedlela zikahulumende abantu bazaphela bazathintitheka sibili nge-weekend ngiyafika koBulawayo i-Thorn Grove iyakhala akulala uthole khona abala ngitsho likhona kodwa kuphongthwa nginda lapha abazakhangelwa khona thina khona lapha egwanda lapha engikhona akulalutho nangu le-South Africa sivala i-border sasithi abantu bazagijiniselwa nga
umnumzana bekezela maduma afuzwayo ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 lanxa abaningi besithi bayakusekela ukuvalwa kwemingcele yelizwe abanye bathi lokho kuthiya uzulu esebunzimeni obukhulu ngoba engasenelisi ukuphuma elizweni ayethenga ukudla lezinye indingeko zempilo ezisilelayo eZimbabwe nansi ingcweti ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube
ukuvala imingcele kuyinto esisenziwa emhlabeni wonke jikelele njengokucebisa kwe-United Nations i-World Health Organization kuyenzeke e-Americas kuyenzeka e-Europe kuyenzeke e-Asia kodwa ke eyethu imingcele ukuyivala kuzavikela kodwa kungavikeli ngokuphelela ngoba abantu abaningi vele bayachapha endaweni ezingekho emthethweni baphume baye South Africa baye Botswana baye Mozambique baye endaweni ezinje lale ziyana kuvele kuyasmartlwa izinto zivuziswa zingena lapha lalaphana lapho okungafanelanga khona so ngalokho ke baza qhubeka abantu bengena lanxa sekuvaliwa amagedi okwesibili abantu beZimbabwe nxa ubavalela usithi bona bangabesaphuma uthi ukudla kuvele nga uvalela abantu phakathi kwelizwe abangelampupho abangela cooking oil ukopishe lokho okwenzeka kwamanyamazwe asuthayo alokudla thina kasila lutho nxa sekuvaliwe eZimbabwe ukuthi kasisaphumi impuphu siyayithatha nga i-cooking oil siyayithatha nga ishukela siyalithatha ngoba kuvela ngaphandle konke khona lokho yikho ke uzathola ukuthi abantu ukufa siyabe sesihlangane lokufa kokubulawa yi-coronavirus kumbe ukubulawa yindlala kumbe kokubili okwesibili uvala uvele bangaka abantu abagulayo phakathi kwelizwe abalegciwane le-coronavirus uhulumende lo kakhuluma iqiniso katesti abantu ngobunengi obufaneleyo ngokunjalo ngilesiqiniseko sokuthi kungenzeka ukuthi abantu baningi kakhulu okwedlula labo abaqanjwayo ukuthi babe-coronavirus
ukuvalwa kwemibuthano yabantu abedlula amachumi amahlanu ubona kuphathisa na
ukuvala imihlangano yabantu abaningi lakho sekubonakala kusenzeka vele umhlaba wonke jikelele njengalokho i-World Health Organization isitsho okuthiwa khona yikuvimbela lokho okungathiwa khona yi-social contact kumbe ukuthintana kwabantu indlela thile ukusondelelana okungenza ukuthi igciwane libemetheke ligcwale ilizwe lonke kuqondile ukwehlisa abantu abahlanganayo kusuka ku-100 kusiza ku-50 kuqondile njalo ukuthi kwehliwe kusuka kusuka ku-50 kusiya phansi kusiya ngokuthi kubonakala ingozi ingakanani. E-Germany sibonile kuthiwa khona akusavunyelwa abantu abadlula ababili ukuthi bahlangane. Okutsho phela sebephelela kubaba lomama, kuphela kumbe kumntwana lomama, akusavunyelwa abantu abedlula lokho. Ngokuba ingozi inkulu kakhulu kumele ngempela kumiswe imihlangano yabantu, kumiswe ukuhlangana. Kodwa kusenziwa lokho, ingozi ukuthi bona laba abavimbela lokho le politiki balayo engqondweni vele ukuthi abantu bangabe sahlangana. Sikhangelele ukuthi ngemva kokuthi usudlule lo mkhuhlane siyafisa ukuthi udlule masinyane kubuyele kuyesebenza ngendlela efanele ukuze kungagcini kusetshenziswa lelo hlupho lwe coronavirus ukuthi kuvinjelwe abantu abeze politiki ukuthi bangahlangani labanye. Ngakho ke hayi ukuthi abantu bangahlangani kuyinto evele isenziwa umhlaba wonke jikelele, kodwa nxa usakhuluma nge-100 nge-50 base sephezulu kusadingeka ukuthi abantu behliswe. Kodwa nxa ukhuluma khona lokho futhi msakazi, kumele ukhumbule ukuthi isimo seZimbabwe sihlukene kulesi amanye amazwe. Imizila amalayini emabhasini akozobukho abela abantu abaningi kakhulu okwedlula i-50, abefika ku-100, abefika ku-200. Kuzavinjelwa njani khona lokho? Okwesibili, amalayini emputshini abantu bangu-500 bangu-1000 belayinela impuphu e-supermarket. Ngakho uhulumende uyakhuluma into nje izifiso, kodwa okwenzakalayo elizweni leZimbabwe ngenxa yosizi, ngenxa yokubusa kwakhe kabi, kulusizo olukhulu okuza kwenza ukuthi kube nzima ukuvimbela ukuthi abantu bahlangane babe baningi. Bazahlangana kungaso umhlangano wezepolitiki, kumbe womtshato, kumbe wenkonzo, kodwa besemputshini, kodwa belayinela i-cooking oil, kodwa belayinela ishukela, kuyabe kungumhlangano nalowo. Uza kuvimbela yini lokho? Abe sesithi impuphu itholakale njani, ishukela litholakale njani, amahlamvu atholakale njani, ngoba eZimbabwe konke lokhu kutholakala ngelayini, ilayini labantu abaningi okudlula i-50 okudlula i-100.
Omnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Ukuvalwa kwemingcele yelizwe lokhu kutsho ukuthi akusela muntu ovunyelwa ukuphuma kumbe eZimbabwe. Abavunyelwayo yizizalwane zeZimbabwe kuphela ezivela phandle. Kodwa imbiko esiyamukele namuhla ekuseni ithi umngcele we-Bade Bridge ubulokhe ovuliwe abantu bephuma lokungena kungela migoqo. Umongameli we-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena wazise izolo ukuthi kuqala ngolwesine uzulu welizwe lakhe kuzamele ahlale ezindlini okwamaviki amathathu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-coronavirus.
Yebo 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 mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona ngolwesibili maviki wonke ngo-8 PM kusiya ku-9 PM. Namhla sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus osubulele inkulungwane zabantu emhlabeni jikelele ukugoqela eZimbabwe. Kodwa ngenxa yalo mkhuhlane kalisoze lenelise ukusitshayela incingo ngoba sisebenza sisendlini. Lanxa kunjalo asihlanganeni kuhlelo The Connection namhla ngo-8 ntambama.
Umahluli omkhulu uJustice Luke Malaba usemise yonke imitshato kanye lokuthethwa kwamacala angaphuthumiyo okwenyanga ezimbili emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umalaba uthi njalo iziphathamandla zenkantolo ezizaqhubeka zithetha amacala aphuthumayo kuzamele zifafazwe ngomuthi obulala igciwane lomkhuhlane lo, njalo zigeze izandla ngesepa ngazonke isikhathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Khonoko thina sibona kuyinto enhle ngoba uChief Justice lawa kunanzela abantu behlangana khona phana kule ngozi yokuthi kambe nxa omunye wabelawo kuzenza ukuthi lomkhuhlane umemetheke, ngoba sinanzela even emacourts abantu balokuminyana okuthile khona phana. So ke lomkhuhlane waba le ngozi yokuspreada, sibona kuyinto enhle. Kodwa ke lanxa kunjalo siyananzela ukuthi uhulumende sibona ngathi amanyathelo lanxa izama ukuwathatha kodwa kukafika esigabeni esiphakemeyo sokuthi belatshengisa ukuthi lo mkhuhlane uyovikela. Kungani sitsho njalo? Uzananzelela ukuthi sikhuluma kanje kathesi lamabhoda ayethu avuliwe akavalwa khona khona kuba ingozi enkulu and sinaze usilamaye amabhoda futhi avele abantu abachapa ngasese angeke emthethweni abantu beloku bezihambela nje kanjalo khona okuyasitshengisa futhi ingozi enkulu bese sinaze yalamakhampani amakhulu kahulumende uZupco singamnanzelela kathe samabhasi akayagcwala kakhulu lamanyathelo athatha wasiwabone so ke uhulumende sibona ngabe kafika ezingeni lokuthi sibili aze yatshengisele ukuthi abantu abavikele lakhona okunje ukuthi abantu baloku beqhubeka bezihambela intando lanxa kwafaka imithetho ethile abantu besiya le emsebenzini engxenye kuzafika sibili isigaba sokuthi abantu ke behlale ezindlini ke asese sibone umkhuhlane lo usiphatha njani.
Uthini ngomumo osesibhedlela seThorngrove sona esikhangelane lokwamukela izigulane ezile coronavirus?
Isibhedlela seThorngrove kusegcekeni ukuthi labe parliamente le portfolio committee ebhodaye ezempila kahle ivumile ukuthi eThorngrove akulanto ekhona esibhedlela asilungelanga ukuthi singamelana lokunzima esiphakathi kwawo. Batsho ukuthi le mbhede ngu-17 batsho lokuthi i-building yakhona vele ayisozivikele umuntu ngokunjalo kuyatshengisela uhulumeni ndikagenzo ukufayela kwenzo kuyinafu ngoba isibhedlela lesana kufayela silethe abantu from eMathebeni north eMathebeni south kusitsho ukuthi aso secouncil uhulumeni ufayela ngenela abone siyalungiswa sizwakuthiwa kulezi mali eziphiwe 25 million besikhathi uhulumeni ngawe uyagijima ngaleyo mali abone isibhedlela seThorngrove laso siyalungiswa.
UZulu wakobulawayo yena uthini ngalomkhuhlane?
Njengezakhamizi ke lazo vele zilokukhonana kancane ngendlela uhulumende ahamba ngayo ngoba abanye baze batho bathi kulesibhedlela sekusilene sihlezi mahara ngale okufanele ngawo uhulumende uyatshengisa ukunqineka ngalo ingozi yalo mkhuhlane wecorona ngawo uyazama imizamo lakhona ngale njalo iThorngrove layo is not enough izibhedlela kufanele uhulumende ngawo sevule indawo ezininge ezithile ezokuthi abantu umkhuhlane lungahlaba abantu bazama ukuncedwa khona. Izakhamizi ngalokho zilokukhonana kancane ukuthi indlela uhulumende siquba ahamba ngaso ayisiso esitshengisa ukuthi uzimisele ukuvikela umkhuhlane ngoba sesibone kwamanye amazwi kakhulu aphethi yakubo Europe ukuthi umkhuhlane kuye ngolaka olunjani. Bekufanele uhulumende afunde isifundo okukhona ukuthi ahlabone ukuthi ngapha kithi eZimbabwe izinto zonke uyazilungiselela ukuthi nxa umkhuhlane uzade uqhamuka ufike athole sonke sifo kodwa uhulumende kakutshengisi lokho. So ngokunjalo ke uhulumende abantu bakhangela ukuthi hayi kadonisa amasokisi masinya abone izinto zonke ziyalungiswa ukwenzela ukuthi abantu bavikeleke kulowo mkhuhlane. Kodwa okokugcina bese sicela nje lathi abantu ukuthi lathi asizivikeleni ngokuba nasinanzela ukuthi sihlale ezindlini lana lamazuku agcwala kakhulu abantu sawabekela amabhasi sihle sichitha isikhathi eziningi sezindlini singabhonge ukuhambahamba ngoba lo mkhuhlane ukhanya ukukhona and ubhahile endle nga singananzelanga uzasiqedisa sonke lapha elizweni. So ke lathi abantu kufanele sibe lengxenye esisayinanzela kulokho.
Omnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi abantu abanengi bathumele amazwi entuduzo emulini yakomakamba kulandela ukufa kukamnumzana Zororo Makamba izolo ngomkhuhlane we-coronavirus. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi ibhanga leBank ABC selitshele izisebenzi zalo ezike zabandawonye loMakamba ukuthi zike zime kancane ukuya emsebenzini zihlale ngekhaya ukuze zingamemethekisi igciwane leCoronavirus nxa sezilibambile. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sawubonani basakazi baka Studio 7 lani balaleli baka Studio 7 mina ngingumama ongangezwe namhlanje ngithi ngikhulume ngokwehluleka kukahulumende wezani. Kambe izanu iyabona iyakunanzelela yini ukuthi baphiwa ilizwe ngo-1980 lesuke ezandleni zikaSmith. USmith azange kube le ndlala, waye kuma-sanctions ayetough kodwa abantu babesebenza, abantu babe-happy, akula muntu wayebulawa yindlala. namhlanje ilizwe lingcolile kulamagodigodi e-City Center iBulawayo esasiziqhenya ngayo sokusasa umumbu namhlanje ngithi eTown sokusasa umumbu sokuthengisa inkuni e-City Center kambe uzame ukaboni yini ukuthi uyehluleka abantu kanti banjani bengelanhloni abalanhloni yini laba abantu ukuthi ilizwe lafa kangaka kungenxa yethu abalanhloni abazibuzi nje ukuthi why sisenze nje abantu bakankulunkulu kuhamba abantu bahawula umhlaba wonke abantu bagcwele sihamba sithethiswa lapha lalapha ye amazimbabwe ye amakwerekwere abakuboni ngani konke lokhu ukuthi bayasihlupha siyahlupheka ngenxa yabo ha
umbono wami mina Msakazi into engiyibonayo ukuthi njengoba lo mkhuhlane ngani usuqalile ukuyanda ezweni shukuthi uhulumende wakithi ngabe Msakazi wami uyaqinisa inyawo engadonsi inyawo ephakamele phezulu njengoba lamanje lokho kusakhalwa ngendaba yezibhedlela ukuthi isibhedlela esinye asila bheda akula nguba akula mpahla zokusebenza lesese esikobulawayo eTonkhulu shukuthi Msakazi wami uhulumende kuyabonisa nje sobala ukuthi hayi kuzaba nzima umkhuhlane lo ongavele uyande kakhulu elizweni lakithi angiboni mina ukuthi engaba le ndlela yokuthi uqede nalesi Msakazi wami kungangenelela nje uNkulunkulu ungamemetheki kakhulu ngoba njona manje sokunomunye oyedwa seswelekile ebantwini ababili shukuthi isifalo singabe siyanda hayi kuzaba nzima kakhulu Msakazi wami nyawo
kithi nxa sikhangela umkhuhlane esibhekane lawo kathesi umkhuhlane wecorona lo ezweni lakithi leZimbabwe sibona ingozi yodwa sibe nxa sikhangela i-health system evele ingabhadalwa kuhle ibe ivele ingalazi zinto zokusebenzisa ezibhedlela akumangalisi amanesi esephuma phandle zama uda-track ayenze i-demonstration ukuze athole lezi zinto basengozini lawa bantu nxa kunjana kathi vele le ndlela izibhedlela eziminyene ngayo ingozi lekhona eZimbabwe lasemajele ethu ngibona kulapho kule ngozi enye emangalisayo nginanzelela ukuthi sikukhwekhweli siyabuswela bukhona kuphela nxa bufanele busebenzise kubi izimali zethu ngoba sikhangela ukuthi u-ED ngabahlakaniphile zona inkokheli zesadaki yona linto bathi i-shutdown abazama ukuthi ayenzwe lapha lalaphana kunokuthi bayenze behlukene omunye yenza kuliviki omunye yenza next month umkhuhlane lowu yimpi esikhangelane layo yimpi enkulu kakhulu ukudlula zonke izimpi lezi babezilwe emozambique bevikela amafutha le-DRC besiyatshontshi i-diamond kumele bakhathesi babambane beyisadaki kumbe beyi-afrika nxa besenza i-shutdown bayenze kanye nxa yi-2 weeks ibe yi-2 weeks nxa yi-3 weeks ibe yi-3 weeks ukuze wonke umuntu ole virus leyi ahlabonakale ngoba lo nxa senza namhla lwane senza kusasa mina ngenxa bevula labana abangazange bayenze bangena ngapha bezosa umkhuhlane abayenze kanye ibe yimpi eye-afrika kumbe yesadaki elwa le-coronavirus nange iseduze labanye bona laba abayibo abathintana lohulumende bezanika leyo advice ukuthi abakhulumisane njengama-president bayenze i-shutdown kanye sikhathi sinye uze umkhuhlane lowo bawunqobe xa bengenzi njalo sizadlala kule corona naleyi kuze kuphele umnyaka okhulumayo ngusamuel sibanda khona lapho use-South Africa kodwa ezalwe emangwe siyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umholi wakweleBhilitane umnumzana Boris Johnson sexwayise uzulu welizwe lakhe ukuthi ahlale ngekhaya emizameni yokwenqabela i-coronavirus. Othi njalo imibuthano yabantu abili kusiya phezulu kayisavunyelwa emphakathini. Amalunga edale lesenethi emelika ayadonselana kudaba lokuthi uZulu kanye labamabhizimusi abathintwe yi-coronavirus bangaphathiswa njani nguhulumende. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha emelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli lizwe seliqanise lafika kumakhulu amahlanu lamachumi amathathu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlanapha eMelika esisebenza kwezempilakahle uNkosazana Brenda Moyo.
Umkhuhlane we-coronavirus watuqalisa elizweni le-China e-Wuhan ngale. Saphonga ukuthi engxenye yinto ezaphangisa iphele. Kodwa kuyamangalisa ukuthi kusukela kumbe ngo-January khona phana usumemetheke wagcwala ilizwe lonke. Lokho okuyinto ethusayo kakhulu. Okwakhathesi mina emsebenzini wami embasebenzelayo babe lokho besinika ulwazi nsuku zonke, bayasithumezela ama-email besazisa ukuthi okwakhathesa umkhuhlanelo usumi njani, njalo besikhuthaza ukuthi sizivikele. Abakuqakathekisayo kakhulu yikubana sigeze izandla kakhulu, sihlikihle ngokuthiwa yibu-sanitizer lapho esisebenzela khona amatafula, izibambo zezivalo lezambuzi zihlale zihlanzekile. Kodwa baqonqosela kakhulu udaba lokuthi sigeze izandla, njalo sizame ukuvikela laba esibagcinayo.
Khona ungathini ngendlela lomkhuhlane osumemetheke ngayo emhlabeni jikelele?
Ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kuyethusa sibili, ngoba ukhanya uphonga ukugijima nje usungene phose emazweni wonke omhlaba. Lokhu kwenza sihlalele evalweni ngoba uyabungakwazi ukuthi uphilile yini, awukawutholi yini lomkhuhlane. Kodwa sizwa kukhulunywa ngokuthi nxa ungezwa umphimbo uhwaya kumbe ungezwa ngani ulalukho kuthiwa ngama-flu like symptoms, engxa uthimula kumbe ungenwa ngumqando utshiselwa, lokho kuyabe sokukhombisa ukuthi engxenye uyabulawa. Kodwa ke okwenzakalayo ukuthi ngalezi nsuku ungaphonguzwa nje engxenye angana usaphefumule kuhle suhluthayo luvalo. Lokhu kuyinto ethusayo kakhulu. Okunye okwethusayo ngokumemetheka kwalomkhuhlane yikuthi ungaze uzwe ngana usezwa kuhle, awukwanisi ukuthi uye endaweni lapho ongayahlolwa khona ukuthi kubonakale ukuthi usulawo yini. Okwethusayo njalo yikhona ukuthi kuthi uhlale endlini, uhlale emzini wakho, ungayindawo, ungayezibhedlela kuze kufike ibanga lapho oyabususehluleka khona ukuphefumula. Manje nxa ungumuntu ungazibona sokuthiwa ususehluleka ukuphefumula, angithi vele uyahlusa uzibona ngani vele vele impilo isiphelile.
UNkosazana Brenda Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, njalo sisebenza kwezempilakahle. Ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usevale imingcele yelizwe kanye lamabhawa emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. lanxa abanye besithi bayalisekela lelinyathelo abanye bathi lizathwalisa uzulu nzima ngoba engasenelisi ukuphuma ayethenga ukudla kwamanye amazwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamilinkomo.